Omama abahlangana lobunzima ekubeletheni baba sengozini yokuthi babe lesichenene sebengasenelisi ukuthi bazibambe besiya ngaphandle sebehlala begeleza umthambiso kumbe ingcekeza. Lesi yisimo esingajayelekanga kodwa lowo osethe wehlelwa yiso ukhuthazwa ukuthi aye esibhedlela ngoba usizo lukhona. Unkosikazi Loretta Ndlovu ongumongikazi uchasisa imihlobo etshiyeneyo yalesi simo.
Kulemihlobo etshiyeneyo ye-obstetric fistula, okokuqala kungaba lempambaniseko kundlela yokuthambisa lesibeletho. Lokhu kugcina kusenza omama engenelisi ukubamba umthambiso. Kumbe kube lokuphazamiseka kusibeletho lendlela yengcekeza. Lapho mama uyabe engenelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Ingcekeza lapho isiziphumela yodwa kundlela yesibeletho. Nxa indlela kamama yokubeletha ingaphambaniseka, kubangela ukuthi anganelisi ukuzibamba ukuya ngaphandle. Kwezinye izikhathi kubangelwa ukuthi uphambaniseke lapho owesifazane ekhitshwa isibeletho. Kwezinye izikhathi kungaba ukuphambaniseka kokuhlinzwa lapho umama ehluleke ukubeletha kuhle ngendlela eqondileyo. Enye yendlela engajayelekanga kulapho abantwana bedlala, mhlawumbe ugade isihlahla, asuke awe alimale ensitha. Kwezinye izikhathi ubangelwa imvukuzane yesibeletho kumbe esinye, loba nje kungajayelekanga. Lapho isikhathi esiningi esihlangana lalabo omama abehluleka ukuthambisa, kuyisikhathi sokuthi kuyabe kube lokuphambaniseka lapho umama ebeletha.
Uyalandisa njalo umongikazi Ndlovu echaza ukuthi ngobani abangehlelwa yilokhu njalo lokuthi kuyabe kutheni.
Labo esingathi basengozini yokuhlangana lalolu uhlupho ngamankazana azithwala besesebancane esingathi ngama teen mothers, indlela yomntwana kibo singathi ayikacandeki. Ngakho ke sengathi lapho ebeletha kube lempazamiseko. Kwezinye izikhathi ngomama abahlala emakhaya ngoba bona behlangana lenhlupho ezifana lalezi, okokuqala umama uyaphuza ukwenza isinqumo sokuthi aye esibhedlela. Kwesinye isikhathi aphuze ukuya esibhedlela ngoba ukhatshana kungumango, kumele kubotshwe inqola. Kwesinye isikhathi umama uyathi esefikile esibhedlela aphuze ukuthola usizo kubomongikazi, mhlawumbe omongikazi langalelo balutshwane kumbe akukabonakali ukuthi uhlupho lwakhe luyini. Kwezinye izikhathi umntwana uyabe emkhulu, kudingeka ukuthi umama ahlinzwe, acine ephuzelwa ukuthi athole usizo. Zonke lezi zehlakalo esesikhulume ngazo zibangela ukuthi umama acine esiba lohlupho lokwehluleka ukuzibamba ukuya ngaphandle.
Umongikazi Ndlovu uthi owesifazane ophakathi kwalolo hlupho kufana lokuthi kumphakathi sefile. Ethi ngoba kasenelisi ukuthi ahlangane labanye ezinkonzweni kumbe emsebenzini kumbe nje ukuthi avakatshe.
Umama osethe wahlangana lalolu uhlupho singathi kumphakathi kasekho ngoba phela abanye besiya enkonzweni kenelisi. Kasayi emsebenzini, kasavakatshi, lezi hlobo ziyambalekela, ikakhulu umkakhe uyamshiya ngoba kasenelisi ukuhlala lomuntu ongasakwanisiyo ukuthi azibambe ukuya ngaphandle. Kodwa ke zikhona indlela ezifakiweyo ngabezempilakahle ezingenqabela kumbe ezehlisa lolu uhlupho. Okokuqala sikhuthaza ukuthi umama nxa esezithwele aye esibhedlela ayebhalisa ukuze ahlolwe njalo athole lemfundiso. Kulabo abahlala emakhaya, uhulumende wethu wakha izindlu zokulindela. Ngakho ke nxa sekuyinyanga yakho yokubeletha, sikhuthaza ukuthi umama asukumele phezulu ayelindela esibhedlela. Okunye sithi omama kabangabeletheli emakhaya, kabaze esibhedlela. Kodwa ke lamuhla sithanda ukuqonqosela labo abaphakathi kwalolu uhlupho, mhlawumbe awusenelisi ukuzibamba ukubamba umthambiso kumbe ukubamba ingcekeza. Sithi ungakhali uwedwa khona ngapho ekhaya, ungabi lamahloni, sukuma uze esibhedlela, usizo lukhona. Odokotela bethu balalo ulwazi lokuthi bakusize. Ngakho ke siyakukhuthaza ukuthi sukumela phezulu namhlanje uze esibhedlela uzathola usizo.
Unkosikazi Nobuhle Moyo ongumama ozithweleyo uthi yena ulesimanga ngoba ubeqala lamuhla ukuzwa ngalowo mkhuhlane.
Mina njengomama ozithweleyo ngilesimanga kakhulu ngomkhuhlane lo esiwuzayo ukuthi umama uyakwanisa ukuthi angasakwanisa ukuthi abambe umthambiso kumbe ingcekeza nxa eqeda kubeletha. Lokhu kuyisimanga sibili kithi ngoba asikazi sifundiswe ngakho kusuka kusethuse futhi thina ngoba mina njengami khathesi ngizithwele isisu sesine okusho ukuthi isisu sesi-4 ngilovalo ngoba lokhu angaze ngihlangane lakho ngiyaqala ukukuzwa. Ngakho-ke mina bengilesifiso sokuthi sicelo sokuthi xa lathi esibhedlela sihamba sicela ukuthi sikufundiswe sibe kwazi ukwenzela ukuthi sibehlale sikwazi ukuthi kuyini esikhangelalane lakho nxa sesizabeleka.
I-obstetric fistula yisimo esibangela isichenene esihlasela omama abayabe bebhekane lobunzima ekubeletheni kubangelwa izizathu ezehlukeneyo ezingaba yimpambaniseko ebakhona nxa umuntu ebeletha. Ngakho-ke abezempilakahle bakhuthaza ukuthi omama abazithweleyo babhalise bathole imfundiso njalo labo abaphila lalesi simo bangacatshi kodwa baye ezibhedlela ngoba usizo lukhona. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile masuku.